Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhlaka 3 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I-Democratic Alliance lokhu ekuchoyo isisiba yisibane i-Democratic Alliance ku-SADC region isibadlulele o-ANC bonke ngenye indlela ukuthi batshengise ukuthi kuyini okumele bakutsho.
Kulaba phikisa abasekela okwethulwe libandla le-Democratic Alliance lakwele South Africa elithi kumele ususwe eZimbabwe umhlangano we-SADC Summit.
Bekujengele kwenzekala ukuthi abamabandla aphikisayo lakhathi esilokhu besizwa ubuhlungu ngokhetho nempumela yokhetho eyenzakala ngolast year ngo-2023 eyokuthi iZANU-P F yaphuma inqobile.
Kodwa abakubandla leZANU-P F bathi lokhu kungeke kwenzakala. Wenze emaphandleni namhla sewange lapho kulezi zakhamizi ezilwisana lokuyisihlahla okubulala izifuyo lamabele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weZimbabwe lenhlanganiso yeSouthern African Development Community bathule zwi ngokufiswa libandla leDemocratic Alliance elikuhulumende womanyano kweSouth Africa elithi kumele umhlangano weSADC Summit ususwe eZimbabwe ngoba kwephulwa ilungelo loluntu kulelo lizwe. Ophendule umakhalekhukhwini kanobhala jikelele weSADC umnumzana Elias Makhosi uthe uMakhosi ubambekile okwamanje ngakho-ke kasoze enelise ukuxoxa leStudio 7 ngodaba lolu. Abaphathintambo bakahulumende weZimbabwe abagoqela ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengaphendule umakhalekhukhwini wakhe lo mnumzana Nick Mangwana umabhaleni omkhulu wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko. Abanye abantu eZimbabwe basekela kakhulu okwethulwe yiDemocratic Alliance. Omunye wabo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
IDemocratic Alliance lokhu ekuchoyo isisiba yisibane iDemocratic Alliance ku-SADC region isibadlulele o-ANC bonke ngenye indlela ukuthi batshengise ukuthi kuyini okumele bakutsho. Kodwa nge-alliance futhi e-Democratic Alliance le-ANC ngenye indlela iviyo naleyi iyathinta futhi ilopende ewuthatha from ANC ukuthi ngenye indlela i-ANC ayisoze iphikise i-DA kulokhu ekutshoyo, okutshengisa ukuthi khona lokhu-ke sokungadala ukuthi kube lokutshintsha okomqondo nxa kukhangelwe umnangakho indlela yenza ngayo kukhangelwe uhulumende owezanu-P F, uhulumende owezikliwi yena lo ukuthi vele uphila ngobukliwi. Kuyinto-ke okumele ukuthi abaningi bavumelane layo iDemocratic Alliance.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombo sazwe.
IDemocratic Alliance ithethe iposition that we have always advocated for. I-opposition party eSouth Africa esize isiba yiyo esithatha such a bold statement to say i-summit kayimuve ingabi seZimbabwe. Kathi kuzaba njani le summit eZimbabwe uma ubaba waseZimbabwe ebhize gongoda abantu abakhe? I-positive development ebantwini baseZimbabwe, sile sifiso sokuthi uhulumende waseBotswana, waseAngola, waseZambia, waseSouth Africa for once uthathe iside yabantu beZimbabwe than ukuthatha iside kahulumende.
Omele iwange central edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele laye uyakusola kakhulu okwenzakala eZimbabwe okubotshwa nsuku zonke abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu.
Sokuvela obala ukuthi lapha eZimbabwe uhulumende uselwisana labantu ikakhulu labo kuthiwa ngama-civil society leaders lama-political leaders abaku-opposition, ngoba bona befisa ukutshengisela ukuthini i-SADC imele yenze okunye ngedaba lokuthini i-SADC Observer Mission Report yakuveza obala ukuthi ukhetho olwenzakalela linyakenye ikakhulu olukamongameli aluhenzwanga ngemfanelo. Ngakho-ke ukutshengisela ukungathabi ngendaba leyi kuyilungelo lamaZimbabweans. Isisekelo sombuso seZimbabwe siyakuvumela ukuthini abantu batshengisele ungathabi ngedaba lolo.
Kodwa okubanda leZANU-PF umnumzana Munashe Mthuthu uthi kuzaqhutshwa umhlangano weSADC Summit eZimbabwe loba kulababotshwa ngamapholisa kulezinsuku elizweni.
Sesikujayele lokho ukuthi nxa iZimbabwe isisiya emhlanganweni emikhulu enjengeSADC, enjengeAfrican Union Summit, enjengeUnited Nations, zikhona izizukulwane zaseZimbabwe ezemabandla aphikisayo ezithanda ukungcolisa ilizwe ngokuyenza izinto ezingayenza ngani iZimbabwe kule nto embi yenzakala kwelakithi. Khathesi sizwile iDemocratic Alliance eSouth Africa beyibo abazawabo be-opposition yaseZimbabwe e-CCC besithi bona balesifiso sokuthi iSADC isuswe kwele Zimbabwe ihanjiswe kwenye indawo. Lokhu nje sikujayele ngoba vele kujayele kwenzakala ukuthi abamabandla aphikisayo lakhathi esilokhu besizwa ubuhlungu ngokhetho nempumela yokhetho eyenzakala ngolast year ngo-2023 eyokuthi iZANU-PF yaphuma inqobile njalo yiyo enguhulumende.
Namhla kubotshwe abanye njalo abakubandla le-CCC kulandela ukuvalelwa kwabanye babo entilongweni labalwela ilungelo loluntu okuthiwa balungiselela ukuphazamisa umhlangano we-SADC Summit ozayo. Abanye babo batshawe kabuhlungu ngamapholisa ensitha. Betheswa amacala okwephula izikhondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act wesatshwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe. Indiza mtshina zohlobo lwe-helicopter ezaphiwa uhulumente wakwele Zimbabwe ngele-Russia zilokhu zingasetshenziswa selokhu zahanjiswa kwele Zimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ele Zimbabwe laphiwa indiza mtshina lezi ngele Russia ngonkwenkwezi nyakenye, kodwa kuze kube namuhla kazikasetshenziswa. Abaphathintambo bamazwe la bathi kulabantu abazafundela ukuzitshayela. Okwamanje kubikwa ukuba zigcinwe libutho leZimbabwe. Akasenelisanga ukukhuluma labe butho ngodaba lolu ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Indiza mtshina lezi kumele zithwale izigulane elizweni lonke jikelele ziye bachitha ezibhedlela ezingelamithi abongi labodokotela abeneleyo. Umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende usafundisa abatshayeli bendiza mtshina lezi. Umholi wezokukhitshwa kwembiko ukugatsha lukahulumende umnumzana Richard Mawomva uthi lokhu kutshengisa ukuba uhulumende usebenza nzima.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke.
Omele eleRussia eZimbabwe umnumzana Nikolaya Kralisnovic walile ukukhuluma kabanzi ngalezi ndiza mtshina esithi ilizwe lakhe lanika eleZimbabwe indiza mtshina ezipheleleyo.
I confirmed the eagerness of my government to proceed with exploring.
Engingakutshoyo ukuba sizimisele njengeRussia ukuba sincedise ubudlelwano bethu endaweni ezehlukeneyo leZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa owamukela indiza mtshina lezi kwinkampani ye-Rostec wathembisa uZulu ukuba indiza mtshina lezi zizanceda ekuthwaleni izigulwane, ukuhlenga abasengozini kanye lokulondoloza inyamazana zendle. Kodwa akulanto ebambekayo eveza ukuba amazwi kaMnangagwa afezeka. Abaphikisayo lengcwethi ezicubungela ezombusazwe bathi indiza mtshina lezi akukhanyi ukuba ngezani njengoba zilokhu zigcinwe enkambeni yamasosha lezinye indawo ezingavezanga nguhulumende. Ingcwethi ebona ngezokwehlisa isilinganiso sengozi umnumzana Melusi Malaba uthi kuyamangalisa ukuba kazisebenzi ngemfanelo indiza mtshina ezanikwa eleZimbabwe ngeleRussia.
Siyakwazi ukuthi emgwaqweni yethu kulabantu abaningi asebelahlekelwe impilo ngemva kokuba behlekelwe izingozi emgwaqweni, kodwa ngenxa yokuswelakala kwama-ambulensi la hamba emgwaqweni kumbe wona la ama-helicopter abatsho la abantu abaningi sebelahlekelwe impilo.
Enye ingcwethi kwezentuthuko efundisa izifundo ze-development studies eMidland State University laye uthe amathe ngodaba lolu.
Asikawabona eZimbabwe asikwathangaphi, adonethwa yini asikwazi, salombuzo emini kakhulu.
Owake wasebenza umsebenzi wokutshayela indiza mtshina othe ofisa ukwazakala ngegama elithi Vusimuzi Sibindi uthi kungabe kukhona okuphazamisa indiza mchina lezi
mhlambe kabe ngama second hand abasafuna ukuba balungisise.
Ihofisi kaMongameli Mnangagwa yatshela uZulu ukuba ngakule ndiza mchina ezifika phose amachumi amabili 18 ukunani leli ezilichumi lambili kwakumele zisebenze ukuthwala izigulane ukuthi ezisithupha zingezamapolisa labanye abezomthetho. Uhulumende waphinda wathi indizamtshina lezi ziza kuba ngamachumi amathathu lambili. Okwamanje kukhanya lezi ezikhona zinempo kungaziwa ukuba zizaphapha nini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Siyasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafetshane. Amapolisa kule Nigeria asebulele abantu abayisikhombisa abokuba bebedlula amakhulu ayisikhombisa 700 abatshengisela emigwaqweni e-Abuja, Kano State lezinye indawo bekhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lobukhohlakalo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Wayengumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump nomsekeli wakhe uMnumzana James David Vance basesabelweni seGeorgia lapho bakhankasela khona ukhetho oluzayo. Unkosikazi Kamala Harris webandla lamademokrasi ubekuleyo ndawo kusukana ezedluleyo ukhangelwe ukuba uzancintisana loTrump kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Weze mapandleni, izakhamizi zewange ngaphansi kwenduna umvuthu ziqhubekela phambili ngohlelo lwazo lokugeca isihlahla okuthiwa yilantana kamara esibulala ezinye izihlahla, izilimo kanye lezifuyo. Kubika unokudaba Dlamini.
Minyaka yonke izakhamizi lezi bezifelwa izifuyo zidideka ukuba mhlawumbe zidle umahamba ngendlwane kumbe umkhawuzane. Bekwande njalo ubuphofu ezifuyweni ikakhulu inkomo lokudletshwa nje kwezikhumba, kanti yiso isihlahlakazana lesi selantana kamara abanye abathi yibuhobe. Ngokuya kwesikhathi bethekelelwa ngabaqhuba uhlelo lwemalimaloko olusekelwa luhlangothi lukahulumende weMelika olukhangelane lenswelo zikaZulu olwe Agency for International Development ababonisana baphuma lombono wokuyihlasela lilantana kamara. Okhokhela izakhamizi kuhlelo lolu olulabantu abedlula ikhulu 111 uMnumzana Aroy Sibanda uthi isihlahlakazana lesi sibangela lomkhuhlane we-anthrax.
Yikho nje izakhamizi zavolinte ukuthi zikhiphe yonke ilantana liyana ziyibuthelele zisenzela izifuyo zabo kubana zithole ukudla okwaneleyo, ngoba lokhu kuyabulala izihlahla, kuyabulala utshani, yonke into akubi khona.
Osakhulayo unkosikazi Petronella Ncube uthi iyingozi ilantana kamara le.
Izinyoka bezikhona, lezi nyamazana bezikhona lapha zithole indawo ehamba abantwana bedlula besiya esikolo. So ngibone kuqakathekile ukuthi sikhiphe lesi sihlahla. Njalo lesi sihlahla.
UMnumzana Nkanyezi Moyo laye uthi izifuyo bese ziphele du njengezakhamizi bavukela nsuku zonke egangeni okwamalanga alichumi lanhlanu ngenyanga.
Izifuyo zethu bezisifa singananzeleli ukuthi ungabe kuyilantana kamara le. So sitheke sithole ulwazi lokuthi ilantana kamara le is dangerous to our livestock. So sasesikubo ntingcono siyikhiphe.
Umkhokheli wezokweluswa kwamadlelo lezifuyo komvuthu uMnumzana Nicholas Ncube engaphansi kohlangothi lweVictoria Falls Wildlife Trust uthi imali maloko iyababonga ngemali kwesinye isikhathi.
Lonyaka kulendlala ungayizuzana le $30 uyathenga imphupho usebenza uqinile labantwana uyabhadalela ischool fees.
Unkosikazi sisasenkosi Ndlovu uthi uhlelo lolu seluvuselele umganga njalo lwabalethela inzuzo etshiyeneyo.
Uyasiphathisa ngokuthenga impuphu lokuyisepha lani lokuthi okuncane sihambe sesikolo.
UMnumzana Dominic Graham umholi wenhlanganiso yemalemaloko uthi injongo yabo yikuphathisa isabelo sonke seMathebeleland North ngezemvelo.
Ekuvundiseni lokuhlanza umganga, injongo yethu yikuthi izifuyo zithole ukudla okweneleyo lokuba lempilo enhle.
UGraham uthi bona bakholwa ukuba uZulu ukuze abe lempilo enhle lokhu kufuze kuqalile ezifuyweni ukuze abantu badle ukudla okwakhayo. Uhlelo lokugeca iLantana Camara lukhona njalo eBinga lenkayi. Okunye ukuqhutshwa ngaphansi kohlelo lolu ngokunakekela abantwana abancane labomama abakhulelweyo ngelambazi elihloliweyo. Sebegebhise njalo imigodi yamanzi, kwasungulwa izivande kanye lokunye ukuphathelane lokulondoloza imvelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo, nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula
gukama.
Lamlela manje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 kwezabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lababili abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lweYali Mandela Washington Fellowship khonapha eMelika bevela eZimbabwe. Nango umqalisiziba.
Salibonani, mina nginguVictoria Mphokuhle Gazi. Ngihlala kobulawayo njalo ngisebenza kobulawayo lamabhizimusi ami akobulawayo. Mina ngilamabhizimusi amane. Yokuqala yenza izitina. Sichaya izitina sizithengise kuthiwa yi-Samson Bricks. Esibili ithengisa igas eyokupheka leyokukhudumeza izinto kuthiwa yi-Value Gas, yi-franchise. Besokusiba le guest house and eyokugcina besokusiba i-Aquamans. Lapha siyenza amanzi ahloliweyo. Nxa ngingekho busy emsebenzini, ngichitha isikhathi esiningi kakhulu ngikhuluma labafazi abayoung, particularly eNUST e-university, and then kwezinye isikhathi ngiyake ngi-interacte labancane kuze kufike e-high school. Ngiyabe ngibaphathisa, ngibatshela, ngibachasisela ukuqakatheka kokuthi umuntu ongumfazi ezimele yedwa, ezenzele into yakhe. Lathi sikwanise ukuthi sicontribute ku-household, even lapho sesitshatile singahlali endlini nje, simelele ukuthi yonke into ibuye lo baba. Ubaba esiphathele konke, lathi nje sisebenze, sisukume sisebenze ngezandla zethu. Whether ikuthengisa amatamatisi egedini or ikuvula ibhizinisi enkulu kakhulu. Ibizo lami ku-Facebook nguVictoria Gazi. Ku-Instagram u-Educated Hustler. I'm always open and ngihlala ngi-willing ukuthi abantu bekhulume lami, ngibanike i-mentorship, ngibanike i-guidance in any way possible. Even lakhathesi nje ngibuyela, ngizabe ngi-encourage bonke mbone ngani bayakhwalify for i-Mandela Washington Fellowship le eyali ukuthi be-apply ngo-September, and ngizabancedisa lami njengokuba lami bakhona abangincedisayo. And ngiyacela bakithi balaleli, asikhonekthenini social media, ngkhona even la ku LinkedIn uVictoria Gazi. Asikhulumenini, sincedaneni, sikhulisaneni sonke. Siyabonga.
Ibizo lami nguSindrela Ndlovu, ngomunye wabatsha abavela eZimbabwe kobulawayo. Umsebenzi wami engiwenzayo we-environmental engineering, ngayenza i-masters ye-chemical and environmental process engineering e-National University of Science and Technology eZimbabwe. I-degree yami yokuqala ngayenza i-environmental science eLupane State University. Engaba lothando khona ukuthi ngikwanise ukuthi ngiqalise eyami inhlanganiso i-Green Heart Trust, inhlanganiso ehlose ukuthi inanzelele imbangela zokuguquka komumo womkhathi lokuthi yini engenziwa ukwenzela ukuthi abantu ekuphileni kwabo eZimbabwe benelise ukuphilisana lalolu tshintsho oselwenzakala, kungabe kusekulimeni, kungabe kusekuswelakaleni kwamanzi. Kunhlelo inhlanganiso yami ezenzayo lama-communities achiyeneyo eZimbabwe, abalimisi sisebenza kakhulu njalo labantu abatsha. I-Mandela Washington Fellowship ngifunda kuningi, bengise-Florida Gulf Coast University e-Florida, engifunde khona okuningi mayelana lokuba ngumkhokheli wenhlanganiso engathi yi-leadership. Kwanisenjalo lokuthi nginethiwekhe, ngihlangane labanye abase-Amerika, izizalwa ze-Amerika ezifisa ukungincedisa ngomsebenzi wami engiwenzayo eZimbabwe. Ngifundile ukuthi i-NGO iranwa njani, iwapha ama strategies engawasebenzisa ukukhulisa inhlanganiso ngoba kuyinhlanganiso encane ngisebenza labantu abacha abahlanu ku executive committee yami bese ngisebenza njalo lama volunteer amanengi angafika phose 100 ngifundisiwe njalo ukuthi yini engayenza ukuthi ngenenise ukuthi ngithola amanye ama grants kuqathekile ukuthi kube lokukhankasa uqathekile ukuthi kube lezinhlelo ezikhuthaza amantombazana ukuthi lawo abe part of ama STEM subjects ngoba aqhakathekile kakhulu mina esikolo e high school ngathatha ama science subjects maths biology le chemistry lokho kwangifuncedisile njalo ukuthi ngifike kuleli zinga engikelo ka thesi
lo ngokwasazana Cinderella Ndlovu umqondisi wenhlanganiso ye Green Heart Trust sizwe njalo unkosazana Victoria Mphokuhle Gazi
umqondisi wamankampani amane agoqela
eyevisi Donam Investments sixoxela bo bekhona pha eMelika lapho abaphatheke kuhlelo loyali Mandela Washington Fellowship asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga
yabo ankulu standekile mhlanga ungadini lokusasa sokusikhathi sohlelo liphuma lendaba lijone lendaba
langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba langa laphuma lendaba langa laphuma lendaba lashona lendaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili nkomo namhlanje sibuyelile njalo esigabeni selupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula lokumithisa umntwanyana okugrade 6 oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 umntwana lo ubikwa eselungiselela ukubeletha kusikhatshana esilandelayo. Kodwa udubo olukhona ngolokuthi akalazo imfanelo ezidingwa ngumdlezane ngoba abazali bakhe kabasebenzi. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni. Ubeletha nini umntwana mfundisi?
Yebo yebo umntwana enyangeni yakhe le ngesi8 inyanga le aseyingena manje ukhangelele ukuthi le ezayo iyo angabeletha ngayo le ezayo iyo angabeletha ngayo lesikuyo manje ngesi8 iyo angabeletha ngayo
kuyini kahle kahle elikudingayo okokuncedisa umntwana
ukuzinto ukuziqamba ngamagama ngakunye kunengi baba kunengi engasingathi thina birth preparation yikho ukusiqamba kwami engingakwenza ngoba mangazibala 11 kungake kuzwisise ungathatha isikhathi kodwa masi kubeka ngokuthi izinto ze birth preparation yizo ezingasiza izo abayazazi abantu abafuna ukuncedisa eze newborn umntwana ongakatholakali ezingaba njengama wipers ama dish zonke nje into yokusebenza lama cotton wool ziningi baba bayazazi abantu abafuna ukuphathisa ngomntwana impahla yonke nje yomntwana ozalwayo nayo yonke imfuno efunakala ezibhedlela kunje ngikhuluma nje abazali bakhe abasebenzi lathi sinje asisebenzi sikhangelele uncedo kungatsha zonke ezikhuthalela abantwana ulingelo labantwana ukuthi baphathise
abangaba losizo baluqondisa kubani
engingakutsho ukuthi okwamanje ngisekhaya ngizafika edorobheni iviki lonaleli kungenzeka kusasa kube ngomvulo bese befaka emlilingwaneni encingweni zami lezo ezikhona bese ngitholakala kobulawayo ukuthi lokho okutholakeleyo sikuhambise emntwaneni ungasebenzisa ucingo lwami lonalolo olwe iconnect oluthi 0771798054
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo mfundisi Mazibuko Mlotshwa mayelana ngoncedo oludingwa yingane yelupane eleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 esilungiselela ukubeletha asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
so ngokhulukhulu lokwana mathuka nduna kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi wezokholo uSthembe Nkosi Sibanda ozibiza njalo ngegama lokuthi majamela ithemba labangcwele umajamela uvela esigabeni semgomeni etholojo lapho uphethe idlalade lakhe elitsha kungxoxwa yenze lo ntungabeni komo we-Studio 7
bonani ikhilinjani egama lenkosi ngize lapha ku Studio 7 ngizozethula ngile album lami eliyi-1 engilikhiphileyo isihloko salo sithi konke kulungile yilo elakuqala
khumbula mhlazana ngelanga kungathi ubaba babethi bakhathile ngegama lakhe kanti cha bekuyinhlanyelo bedabula mina uqobo uyeza ubaba ngolakuza ngephupho ethi mnami vuka ukhuleke nansi izinto azifuna impilo yakho ngisahlela manje ngithi isitha sababa siyotheza siyisitha sani ngoba ngiyazi laba abakulala ubaba lami bangifuna thina vuka baba ume ngezinyawo vuka jamela sophela samadawu
aba nathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngitholakala eBulawayo elokuthini lasechabalala inamba engangithola kizo ngu 0782305268 uFacebook utholakala uSthembe Nkosi Zandile
abalandeli ubatshiyela wapha manje
isupport yenu nothando lwenu kakhulu yikho engikudingayo empilweni yami ukubana ngiqhubeke lami ngiye phambili ngikwanise ukubana ngitholakale kuzo zonke indawo ezixhumane nomculo ngidlulisa ukubonga okukhulu kuStudio 7 ngokungamukela lakubalaleli bonke beStudio 7 ngidlulisa ukubonga ukubana lapho likhona uNkulunkulu abelani alibusise
singakehlukani sihlobo sikhangele izihloko zendawo ebezikhokhela namhlanje kulabaphikisayo abasekela okwethulwe libandla le-Democratic Alliance lakwele-South Africa abathi kumele kumiswe umhlangano we-SADC Summit eHarare Siqhubela phakhe uhlelo lwethulo lamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.